ekhaya belukuthi bebeyazi ngoba befika bayacala kodwa ngabantu babo ngama-agents apho nxa idombo lakho lingakwazi ukukhuluma lizawuphambanisela umendo. So mina bonathi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintinta ulonyoko ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhothi kuzasebenza nje kodwa ngibona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyi-quality babe bayikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule Ncube yena ngokwakhe vele ngumuntu ovele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-equality bebethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahlikhona. Ngaye vele baphungukile nje kunjalo njengoba belokhu ade kuyikho khona kade wasekuthi ukuphambaniseli ambona kathesi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Umthetho wakho nje kuyikho vele abantu beyikhonekthi bebesithi kuyahlupha ukuthi bacubunge bakhangelisise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi mina vele umthetho wakhona lo asuzisebenze ngoba abantu bezimbabwe balendlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hhayi lokhu sekuphunga ukukhuluma nje sokuyuvala nje ihloni ukuthi sebebaqula umthetho sekuphendula. Angiboni kuzanceda thathi.
Singabona uhlelo loluyana lokhe lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalibalethe khona akusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali sifake basebenzise imali zangaphandle kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kade sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngiyithathe imali ngiyithathe nawo ma athathela i-100 umyathathela awusuke usintshele ukuthi ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapha kade kuyikho khona ubuqili kakhona abantu bethengiselana imali le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthi uyizuze.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo mpeni ngamakorokoza bebathengisane abegolide bavele bahle bayebambe bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube le ndlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihle ithiwa khona vele yehla asebenzi lapha. Nxa idlela ikhona dathi abantu bayebe bekhe beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.